esimbonayo ngalento ngombono wami mina ukuthi kusivezela njalo again kanjalo kakutsha futhi ukuthi iqembu leZANU-PF aliguquki lihlala liyilokho elikho khona lokho ethine sikwaziwe ngeZANU kusukela lokho eyasungulwayo iyaqala lo mbuso ilokho iyizalo ayingeke yaguquka asingeke nje ngelinye ilanga sivuke sithi sesithemba ukuthi iZANU izoguquka iZANU yiyena lesi esiyibona konke lokho abakwenzayo ukuletha ama-green bomber lawa njengento bafundisa abantwana izinto eziningi ezithile besithi bona bafuna ukuthi abantwana babe ngabantu laba esingathi ngama-patriots abasendleleni eqondileyo kwezombuso or kwezokuphila elizweni yinto nje abahlala beyitsho kodwa siyazi kusukela ngo-1985 kusukela emva langama-60s bavele besebenzisa abantwana ukuthi babe yibo abaya phambili kwezokuhlupha abantu ukuhlukumeza uzulu ukuthi alandele ibandla ngakho-ke esikubonayo nje lesikwaziyo ukuthi iZANU ingakwenza ukuthi ithi yona abantu abasezobahlukumeza kodwa thina siyazi siyazazela thina sodwa ukuthi iZANU isebenza kanjani yiyo le iZANU ayisimangalisi and kumele sibe kwazi ukuthi abantu kumele bazi ukuthi eZimbabwe akulanto ukuthiwa nguhulumende lebavele kusasa kokubili lokho yinto yini basebenzelana ndawonye ngathi mase sikulandela kahle ibutho leZimbabwe lalokho esingathi khona yisizwe i-state bese sibuya sithathe lo hulumende iZANU ngendlela yona ehlela ngayo izinto zonke lezi zinto yinto yinye
Usuke wabhoda ngamazwe ngilethemba wafika la lapho okulohlelo olufanayo olwe National Youth Service. Nxa uqathanisa lolwe Zimbabwe yiwuphi umahluko osubonile?
Kushiyene kulamanye amazwe maningi nje amazwe amaningi akhuthaza intsha ukuthi ibe phambili kwekubusweni kwelizwe ukuthi bafuna ukuthi abatsha babe khona kuhulumende babe yibo abaphetheyo izihlelo zegovernment. Kwenzakala emazweni amaningi eRwanda kodwa akufanani okwangale yikho esingathi abantu bazinikele elizweni kodwa owalapho ekhaya eZimbabwe ukuthi abantu bazinikeleni eqendini elibusayo bazivusele kuzalo yikho okufunakalayo. Yume shugo nje labanye amazwe